Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela injabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 23 Ngcwabakazi 2021 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
sokuyisikhathi sokuthi izikolo zivulwe ngoba sezidlala isikhathi eside kakhulu zingavulwa, so sokuthi abantwana abaningi kathi sivele abasabambeki abasakhuzeki ngoba sebelesikhathi eside beshona behlezi abalamsebenzi wokwenza, so besenza lezinto ezingelamsebenzi.
Ngesikhathi inani labantu ababanjwa yi-COVID-19 lisehla eZimbabwe, inkuthazo yokuthi uhulumende kumele avule izikolo layo isiqina.
Akufanelanga udaba lwegugura lunde lilungiswe zinduna, hayi lakancane vele kazila mandla okulungisa lokhu, azifanelanga zizame lokuzama. Udaba lolu yi-genocide, ngumbhuqazwe ofanele ulungiswe ngendlela vele umthetho womhlaba otsho ngayo.
Iningi labantu abadabuka ezigabeni zeMandebeleni leNkabazwe bathi udaba lwegugura wundi licala eladalayo nguhulumende, ngokunjalo kumele liphathwe njengawo wonke amacala. Imizamo yeZimbabwe yokwehlisa inani labantwana abahlaselwa yisifo semvukuzane isiphazanyiswa yikusilela kwendawo zokwelaphela lomkhuhlane eziseduze kanye lokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ngesikhathi inani labantu ababanjwa yi-COVID-19 lisehla eZimbabwe, inkuthazo yokuthi uhulumende kumele avule izikolo layo isiqina. Iningi labantu lisithi inani lababulawa yileli gciwane ngabale minyaka ephakathi kwamashumi amathathu lamashumi amane, 30 to 40, okutsho ukubana abantwana abakho engozini kakhulu. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izikolo ezivalwe mhlaka 14 Nhlangula okumele zivule mhlaka 28 Nhlangula, kodwa lokhu akusenzakalanga ngenxa yokuqhamuka kwegagazi lesithathu le-COVID-19. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangele ukutsho ukuba izikolo zizavulwa nini ngesikhathi ugatsha lwezemfundo lusithi izikolo eziningi sezilungele ukuvulwa. Abazali abafana loNkosikazi Nomsasindi bathi sokumele izikolo zivulwe ngoba abantwana sebelesikhathi eside bengekhaya.
Sokuyisikhathi sokuthi izikolo zivulwe ngoba sezidlala isikhathi eside kakhulu zingavulwa, so sokuthi abantwana abaningi kathi sivele abasabambeki abasakhuzeki ngoba sebelesikhathi eside beshona behlezi abalamsebenzi wokwenza, so besenza lezinto ezingelamsebenzi.
Lokhu kusekelwe ngomunye umzali, umnumzana Marshall Cherry, okuhlanganiswe eSchool Development Committee kwesinye isikolo eHarare.
Angithi izikolo zivule ngoba abantwana nxa bengafundi sebeyenza ukungizwa. So sithi izikolo zivule abantwana bethu bethuba lokuthi bebe befunde beyenze ezi-constructive ngempilo zabo.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi bazamelela isaziso sikamongameli ukuba isimo sokulwisana le-COVID-19 simi njani elizweni, okungakhokhela ukuthi zivulwe izikolo loba.
We will get the green light as to when schools will open.
Siza kuba kwazi ukuba izikolo zizavulwa nini nxa umongameli welizwe leZimbabwe engasitshela ukuba lokhu kuza kwenzakala nini.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba kulabantu abalikhulu phose lengxenye abahlolwe batholakala bele-COVID-19 ekutshonyeni wosuku lwayizolo, okukhweze inani lababanje belegciwane leli lokhu laqhamuka eZimbabwe kwaba zinkulungwane ezedlula ezilikhulu 122,652 labulala abazinkulungwane ezedlula ezine 4,249. Kuthi abantu abazinkulungwane eziphezu kwezilitshumi 10,776 bahlatshwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 ele-vaccine izolo, kusitsho ukuba sebesedlula izigidi ezimbili 2,312,417 asebehlatshwe leli jekiseni okwakuqala. Kuthi abazinkulungwane eziphosa zifike ezilithumi 9181 abahlatshwe ijekiseni lesibili bengezele linani ukuze lifike phose isigidi lengxenye 1,460,162. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Inhlanganiso elwela ilungelo lababalisi emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, ithi isakhulumisana labazali ukuze kutholakale indlela ebalulekileyo yokuvulwa kwezikolo kungela ngozi yokuthelelana i-COVID-19. Inhlanganiso ithi isibe le mihlangano endaweni ezibalisa eBuyera Central, Chikomba East leMashonaland Central. Imihlangano lo iveze sobala ubana uhulumende kakalungiseleli ukuvula kwezikolo ngokugcweleyo ngoba indingeko ezibalisa ama-mask, imithi yokugeza izandla, ama-sanitizer kunye lokuhlolwa kwamatitshala labafundi akukenziwa. UChris Kande weStudio 7 uxoxa lesikhulumeli senhlanganiso yathuza uMnumzana Themba kuye moyo. Okasisa ukuningi ngemihlangano le.
Imihlangano lo eyenziwe labazali imihlangano yokuhlela lokuzwisisa ukuthi abazali bathini ngokulungiselela ukuvulwa kwezikolo. Sikhangele isimemezelo sikahulumende asenzayo la kutshoyo ukuba kule mhloli zakhe ezibhodabhodayo zisenza amalungiselelo okuvula kwezikolo.
Okuphumileyo emhlanganweni le libonungani kuzaphathisa njani ikakhulu ukuvulwa kwezikolo?
Njenge-ATUZ thina le sihlala sikutsho ukuthi uhulumende kangajaji ukuvula izikolo, kazwisise kuye afake okwaneleyo okudingakalayo. Sikhangele okuphume emhlanganweni le sibone ngani kho kuzanika indlela eqondileyo ngoba sikhuluma labazali nababalisi okungesilungu okuthiwa ngama-major stakeholders, because abazali yibo abalabantwana abazabuya ezikolweni, ababalisi yibo abazakuyafundisa laba bantwana. Ngokunjalo sikhangelele ukuthi okuphumileyo kwimihlangano le ngokunye okungaba ngumhlahlandlela masikhangela amalungiselelo okuvulwa kwezikolo. Sikhangela kakhulu izidingo ezidingakalayo ukuze xa izikolo sezivuliwe singabi lenkinga yokumemetheka kwemikhuhlane, singabi lenkinga yokukhonona kwababalisi iholo labo.
Lina njengenhlanganiso lithi zivulwe nini izikolo njalo sekutheni?
Uhulumende akakuqali ukutsho ukuthi usahlolisisa ukuthi izikolo zivulweni. Njalo sikhangele ukuthi kaningi sisizwa abameli bakhe sebekhuluma sekusithe izikolo sokwenziwe lokhu lalokho, ukuthi izikolo nxa sezivulwa uthole ukuthi akulalutho olwenziweyo. Thina njenge-ATUZ uhulumende sikhangelele ukuthi alalele okudingakalayo okuvela ebazalini, alalele okudingakalayo okuvela kubabalisi, abese senza amalungiselelo la athi uyawahlola ekhangele izidingo zababalisi. Okokuqala, ababalisi abanikeze iholo labo eliyaneleyo. Ababalisi kudala bakhala ngeholo labo lika-2018 October $540. Abazali kathesi bakhangelela ukuthi izikolo zabo nxa zivulwa izidingo zonke ezidingakalayo zokuvikela i-COVID zikhona. Kubonakala ukuthi ababalisi bahlatshiwe, ababalisi bahloliwe ukuthi kabalalo igciwane, abantwana bona ngokwabo bahloliwe ukuthi kabalalo igciwane, imithi edingakalayo yokugeza lokuhlamba izindlu zokufundela ibikhona, ama-mask abantwana bebelawo bonke aluhlonzi olufanayo, dinga ama-mask aqondileyo abantwana, hathi lokhu esikubonayo abantwana bela.
Mnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lababalisi bemaphandleni e-ATUZ. Ubekhuluma econgweni leStudio 7 eselubhane. Yimizamo yokukhulumisana leziphathamandla zikahulumende yehlule, kodwa ugatsha lwezempilakahle luthi izikolo zizavulwa ngoba igciwane le-coronavirus likhanya lihlasela kakhulu abantu abaleminyaka yokuzalwa ephakathi kwamashumi amathathu lamashumi amane. abadabuka ezigabeni zeMandebeleni leNkabazwe bathi udaba lweGugurawundi licala eladalwayo nguhulumende ngokunjalo kumele luphathwe njengawo wonke amacala hashi ukusebenzisa inkokheli yomdabu ukugoqela izinduna. Bathi lokhu kwenza lolu daba lube njengoluphathelane lezamasiko hashi icala. Lokhu kuphuma ngemva komhlangano owenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lezinduna zezigaba zeMandebeleni kuphela. Okuyinto njalo esolwa langabantu beNkabazwe besithi babona sebetshiywa phandle ukulungisiswa kwalolu daba kodwa labo bathinteka kakubi ngeGugurawundi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ngalolu daba.
Hayi lokhana upresident akwenzayo akusoze kuncede akala njongo lakancane ukulungisa udaba lweGugurawundi uthenga nje isikhathi ukuthi izinto kubonakale sengathi kukhona akwenzayo yena engenzi lutho. Akufanelanga udaba lweGugurawundi lilungiswe zinduna, hayi lakancane vele kazila mandla okulungisa lokhu, azifanelanga zizame lokuzama. Udaba lolu yigenocide ngumbhuqazwe ofanele ulungiswe ngendlela vele umthetho womhlaba otsho ngayo. Kanti upresident wakwazi ukubiza amazwe omhlaba wenze International Commission ukuthi ikhangele ukufa kwabantu abayisithupha eHarare abafa mhlaka 1 August 2018. Abesesithi laba abanenkangaka abafileyo kulungiswe zinduna ngaphansi kwezihlahla nje kucociswane, hayi akusetshenzwa kanjalo. Lokho ayinto engamukelekanga lakancane lakancane lakancane. Kumele licala leli, kumele lilungiswe ngendlela yokuthi licala, hayi ukwenziwa sengathi lisiko nje liphukileyo kakuyiwenzelele kakuyiwelaphana abantu bephele kangaka akungazalwa.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ngumnangagwa okungasuthisa uZulu wezigaba zeMatupelaland leMidlands ngodaba lweGugurawundi?
Into edingakalayo liqiniso lejustice. Ukuze kutholakale khona lokho kudingakala i-International Commission ezimeleyo engekho ngaphansi kwahulumende, engasilo gatsha lukahulumende, engesabi uhulumende, engasiso sikhothamate sikahulumende. Yiyo into edingakalayo, hayi izinduna. Ngenhlonipho yonke siyazihlonipha kakhulu kodwa hayi kulokho kazilamandla angeke kulala into ezingalungisa. Kudingakala i-International Commission elabantu abazimele abasebenze ngendaba zombhuqazwe eRwanda, eSierra Leone, eformer Yugoslavia, East Timor endaweni ezihlukahlukeneyo ukuthi babuye bazolusebenza lolu daba. Belezi mali ezingaveli kuhulumende weZimbabwe ezivela ngaphandle ukuze babe independent bakwazi ukusebenza. Okwakhe kuphela upresident angakwenza ukuthi asuse zonke izinto ezingavimbela ukuthi basebenze ngendlela efaneleyo. Okwesibili okufanele kwenze kakhiphe i-report yeChiyambakwe lakho konke uhulumende akwaziyo ngodaba lweGugurawundi akuphe independent commission le ezabiza fakwa isebenze lomsebenzi.
Kungaba kuyukuthi uyafuna na ukugqodo ukuphathisa kumbe sokuyisikhathi sokudinga amavoti ngesikhathi sokhetho?
Hayi vele uyakhampena akukho okunye akwenzayo. Ngabe ubevele efuna ukulungisa lolu daba, ngabe usebuye lezinto ezisebenza ukuthi kulungiswe lolu daba? Okwakhathesi nje kuyabonakala ukuthi ufuna ukubonakala engumuntu owenza okuthile kodwa engenzi lutho, abe ngumuntu obonakala elungisa kodwa engalungisi. Akhulume ngokulungisa kodwa engalungisi. Abuya thuma izinduna athi yena hambani liyebuza abantu ukuthi kwenzakalani, wayengaphi yena kusenzakala konke khona lokho. Kanti-ke njalo vele sokwaba lama commissions afakwayo kudala aphuma lalokho okwakusenzakala ngaleso sikhathi, kakukhitshwe lokho okwakusenzakala uhulumende awaziyo. Nguye wayebhala abantu abafileyo uhulumende, uyakwazi ukuthi abantu abafayo bangakanani, abantu abadisappear bangakanani, hayi ukuthi aqalele ekubuzeni abantu. Ngemva kwalokho nxa International Commission of Inquiry sesingakhuluma ke sesixoxa ukuthi yini into esifuna yenzeke yenziwe ngayiphi indlela.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela isimo sabafunyanwa bele coronavirus eZimbabwe. eZimbabwe iwehlisa inani labantu abahlaselwa isifo semvukuzane ibikwa isiphazanyiswa yusilela wendawo zokwelaphela lomkhuhlane eseduzane lozulu. Ikakhulu umhlobo ohlasela abantwana i-child cancer kanye lokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Intetho lezindaba yethu Mark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
EZimbabwe libikwa liphansi kwamazwe aphansi koluhlu lokusila kwabantwana abalesifo semvunguzane likusimo sokungamachumi amabili ekhulwini 20%. Usister Charity Kawaza okhokhela inhlanganiso yeKids Can Zimbabwe uthi mkhulu lumsebenzi njalo inhlanganiso yakhe ikhangelane lawo ukuze ilizwe lifinyelele ukuthuthukisa lesi simo.
So our aim as Kids Can is to raise our survival rate.
Injongo yethu njenge kids nathi ukuthi sengezelele inani lokusila kwabantwana kumvukuzane njengokudingakalayo ngaphansi kwe World Health Organization. Njengelizwe leZimbabwe sesiqalisile, thina sinikezela imithi yechemotherapy mahala elapha icancer.
Uthi lesi sifo ikakhulu ebantwaneni lokhe singakaqhakathekiswa kangawo, njalo siyiso esihlukuluza abantu ngokuxansa kwembadalo yokwelatshwa lobuhlungu baso.
Services, yes, they are available. Unfortunately, they are only central in Harare for the whole country.
Imisebenzi yokwelapha imvukuzane yabantwana ikhona sibili. Okudingakalayo ukuthi itholakala eHarare kuphela elizweni lonke. Lapha kulapho othola khona ingcitshi okuthiwa ngama-pediatric oncologist, okuzingcitshi ezafundela umsebenzi ezenelisa ukwelapha imvukuzane yabantwana.
Ngenxa yalokho lezinye izikhubeka eziningi-ningi, abantu abaningi bagcina bebanjwa ngamandla ukuhamba imango emide ukuze befinyelele ukuthola usizo lokwelatshwa ezibhedlela ezinkulu, okwenza abanye begcine besebenzisa ezinye indlela ezingangenisa impilo yabantwana engozini. UDokotela Nomeni Matara wenhlanganiso ye Doctors for Human Rights uthi bona njengabodokotela abamela amalungelo oluntu bakhuthaza ukuba usizo lokwelatshwa lilungelo lomuntu wonke, ngakho ke kumele luwe seduzane lozulu kundawana zonke zelizwe.
Ukudingakala ukufundisa kodokotela abanye babe baningi elizweni befike kundawana zonke kugoqela lasemaphandleni kuzabelo lezicinti zonke bephathisa abalemvukuzane eduzane lawo.
UNkosazana Malini Gazirayo okhokhela imisebenzi kundawo yokwelaphela imvukuzane lapho asanda kwelatshwa lesi sifo layo e-Onco Care Treatment Center eseHarare uthi ukunakekelwa kogulayo kumele kwenziwe ngonanzelelo olukhulu.
Everybody was thinking, oh, you have 3 months to live, you've got 3 weeks to live, you've got 6 months to live, you've got a maximum of a year.
Isikhathi esiningi abantu bangathola ukuthi ule cancer sebecabanga ukuthi ulesikhathi esinganani osele naso, inyanga ezintathu, eziyisithupha kumbe umnyaka, okuyinto engaqondanga kumuntu ogulayo.
Isibhedlela seParenyathu eseHarare yiso sodwa elizweni lonke sikahulumende esile ward elabisa abantwana selatshwa imvukuzane e-pediatric oncology ward. Abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization WHO ibeka eZimbabwe kuluhlu lwamazwe aphansi laphakathi laphakathi kunzuzo yawo, lapho amele azame ukuthuthukisa isilinganiso sabelatshwa-ke besinda kumvukuzane ukuze leli nani liphakame lisuka kumachumi amabili ekhulwini 20% lisiya kwesingamachumi ayisithupha ekhulwini 60% kusiya kumnyaka ka-2030. Lesi silinganiso emazweni asethuthukile sifika kwesingamachumi athobaminombili 80%. Ugatsha lwezempilakahle kuleli luthi luthuthukisa indlela olusebenza ngayo, okuzagoqela ukuvula lokungamakliniki okuncane kundawana zonke ezijiyeneyo elizweni ukuze umuntu wonke afinyelele ezempilakahle kalula. Ngimele iStudio 7 Harare, nginguMark Peter Ntambe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Sekuqhamuke ukwesaba kwele South Africa ngemva kwesaziso esithunyelana ezinkundleni zokuxhumana zebulenjini we-internet esikhuthaza ukutshengisela elizweni lonke. Sivela kwabangaziwayo abathi umongameli Cyril Ramaphosa akehle esihlalweni. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isimemezelo sokuthi kungahle kube lokutshengisela okulodlakela kwele South Africa sesilethe kwesaba kwabaningi, ikakhulu ngemva kwalokho kusanda kwenzeka okujiya abantu abedlula amakhulu amathathu befile kwagqekezwa nokubhidlizwa kwezitolo eziningi. Enkulumeni ayithule kukhasi lakhe le-Twitter, isikhulumeli sogatsha lwamapholisa unkosazana Liranzi Themba uthi amaviyo okulondoloza ezokuthula aqaphe ngeso lokukhonzi kumizamo benqabela yiloba yiluphi uhlobo lokutshengisela nodlakela. Ukhuthaze uZulu ukuthi angalokotha phatheke kulokhu kutshengisela ngoba amapholisa awasoke avume kudalwa udlakela. Endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emadolobheni lamarenkini emichova bekunyakazela amapholisa ehambahamba ngenhloso yokuvimba lokhu kutshengisela. Ababhale lesi saziso esikhuthaza abantu ukuthi babe yingxenye yokutshengisela lokhu bathi bafuna umongameli Cyril Ramaphosa aphume esikhundleni, bafuna njalo isifundi sithole imfundo yamahhala kanye lokuthi kungavunyelwa ama-vaccines azaphazamisa impilo zabantu. Lobanje leliqembu elingaziwayo lizibiza ngokuthi ngamalunga e-ANC kulesi saziso, i-ANC ithi ayazi lutho ngalolu daba. Kodwa ke konke lokhu sekuchiye ukwesaba ikakhulu kuzalwane zeZimbabwe esebenza kwele South Africa. Udlakela olusanda kwedlula, iningi lalahlekelwa imisebenzi ngemva kokudilizwa nokugqekezwa kwezitolo lendawo zokudlela abasebenza kuzo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Nkosilathi Ncube uthi njengoba lakuqala kwaqala ngale imilayezo yelihlelo zokuxhumana ku-internet lakhathesi basevalweni lokuthi sokungaqala udlakela.
Kungaba iqinisa lokuthi abantu bazaze zalezinto kungekudala even kungazange kwenzakale namuhla wokusasa, kodwa ke inkomo emithiyo baba ivele izozala. So ke abantu abaqaphe bangathathi imbiko enje kancane. Yonke umbiko okhona kwezepolitiki kuyenzeka ukuthi uphume uliqinisa, ngoba nakanje kwathi uma kuthiwa khona kuzoba nodlame indaba yokubotshwa kukaZuma uhulumeni we-South Africa warilaksa kakhulu, kodwa ke sabona sokusha amasrobhu lawa bantu kanjalo kanjalo.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Nkosini Chuma uthi nxa kusiba khona lokhu kutshengisela bafisa kwenziwe ngokuthula.
Angeke sibavimbe lokho, kodwa into ebalulekileyo ukuthi batshengisele ngokuthula, bengabulali impahla zabantu, bengathathi izinto zabantu esitolo, bangayenzi izinto eziphuma endleleni. Ma bengangena sibukubone besenza njengalokhu okwenziwe ngabe Black Movement labane sabona besenza betshengisela laphana e-America ngemva kobulawa lwana umuntu omnyama okuthiwa ngu-George Floyd. Ma bengatshengisela ngokuthula ngaleyo ndlela kuyemukelekile. Okubi ukuthi abantu batshengisele ngodlame kubulala impahla zabantu.
Ingcitshi zithi lokhu kuthusela okuza ngemva ukuba uhulumende singagomela sithi ngeke kuphinde kwenzeke udlakela olufana losanda kwedlula, kukhombisa khona ukuthi abaphehla lodlakela balokhu bezimisele ukuqhubeka. Ezinye zithi ukuziveza kwamanye amalunga ethulele isimemezelo njengamalunga ebandla le-ANC kukhombisa khona ukuthi selokhu kubotshe owayengumongameli uMnumzana Jacob Zuma leli bandla liqhubeka lidabuke phakathi. Zithi njalo kusobala ukuthi labo abafuna umongameli Ramaphosa ehle esihlalweni yilabo abacabangela ukuthi ulesandla ekubotshweni kukaMnumzana Zuma. Amapholisa athi okwalamhlanje azikho izehlakalo zodlakela ezenzekileyo, kodwa zaqhubeka ebheke ngeso lokhozi. Kumele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Zemidlalo batshayelwa ihlombe abancindezela imifanekiso lembali yabadlali bomdlalo wenguqu abalodumo. Intethelezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kuma ngesikhathi kubukiswa ibhayisikopo elonda embali yomdlali oludumo emdlalweni wenguquko eZimbabwe uGeorge Chaya owayeyisiphatha amandla senhlanganiso yeZimbabwe Football Association uNdumiso Gumede uthe kuyinto enhle kakhulu ukulondoloza imisebenzi yabadlali.
It is critical to us. But today, if I were to talk to you about the guy called Gigi,
uqhakatheke kabi ukwenza lokho ngoba namhla nxa ngingakhuluma lawe ngomuntu okuthiwa nguDDD Ncube awungeke wabemazi kodwa nje ngoba sesikwazi ukuncindezela sisebenza imitshini yale kulezi nsuku sekumele sihle sitshaye sibambile ukuze silondoloze ubuciko balaba bantu.
Ukubukiswa kwebhayisikopo kaShaya yena waduma edlalela iqembu leDynamos kanye leqembu elimela ilizwe kuza ngemva kokuba lonyaka kulabadlali abambalwa abaludumo abadlule emhlabeni abagoqela uDavid Mandikora, uMishek Chidzambwa, uJo Mugabe kanye loNelson Maphepha Sibanda. Akuvamanga kweZimbabwe ukuba abadlali balobe ingwalo belandisa ngempilo zabo loba nje eminyakeni edluleyo uMemory Mtsheruwa, uJafet Mparutsa kanye loBruce Kropela bekwenzile lokho. UGumede uthe inhlelo ezifana lalolu lokuncindezela imifanekiso yabadlali dlali zivala leso sikhala ngoba kuhle kakhulu ukuba umuntu azikhulumele esaphila.
We ought to try and capture as much information as we can from the individuals themselves.
Kumele sizame ngamandla ethu wonke ukuba sithathe indaba kibo abadlali mathupha kulokuba silinde baze bathi sebefile kube yikhona sesiqala ukuzama ukukhumbula ababekwenza. Kuba kuhle nxa sithola indaba zivela kibo abangane babo kanye lezimuli zabo njengalokhu okwenzakale ngalo umfanekiso eliwubikisa lapha.
Uhlelo lokucindezela imbali yabadlali abaludumo elizweni luqalwe ngu-Albert Chiwandamira oyisizalwane selizwe leZimbabwe esihlala elizweni lase-United States of America. UChiwandamira usebenzisana lentatheli izindaba ezikwele Zimbabwe ezigoqelwe ngumhleli wezemidlalo kuphephandaba le-Chronicle uLove Modube. Udube uthe ibhayisikopo kaShaya ngiyakuqala kwamaningi abazawacindezela njalo ngomnyaka zayo bazakhupha umfanekiso olandisa ngempilo kamuyi uTimon Mabaleka yena owaduma edlalela iqembu leHighlanders waphinda waba ludumo kwezomculo icindezela abaculi abaludumo elizweni leZimbabwe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ngesikhathi inani labantu ababanjwa yi-COVID-19 lisehla eZimbabwe, inkuthazo yokuthi uhulumende kumele avule izikolo layo iseqina. Iningi labantu abadabuka ezigabeni zeMandebeleni leNkabazwe bathi udaba lwegugurawundi licala eladalwayo nguhulumende, ngokunjalo kumele liphathwe njengawo wonke amacala. Imizamo yeZimbabwe yokwehlisa inani labantwana abahlaselwa yisifo semvukuzane ibiwa isiphazanyiswa yikusilela kwendawo zokwelaphela lomkhuhlane eseduzane kanye lokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Sizogqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngupresident Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.